Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa lamasotsha asola ukushayana kwabanye babo esitaladini seHarare okumangalisa izulu. Amabandla aphikisa elibusayo akhangelela ukuthi azalobelana isivumelano se-MDC Alliance kusasa sokusebenza ndawonye kukhetho oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithakazelela ukuthi soluza qhubekela phambili uhlelo lweZimbabwe Special Permits. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngomanyama wamabandla ambalwa aphikisa elibusayo eZimbabwe azakhankasa ancintise njalo kukhetho oluzayo ngaphansi kwe-MDC Alliance. Sizalethulela ezemidlalo lohlelo lweWoza Friday. Abadala bathi ukuzwa yikuncishwa. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomanyama wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho oluzayo eZimbabwe ngaphansi kwe-MDC Alliance. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.